Ngiyazi ukuthi umcabango uphi lo okhulumelani khona hapo emsakazi, kodwa bona indaba le kayilani lokhokheli, ngoba njengokukhuluma kwezek amalunga e-CCC akumele anyintise kudalele parliament afaka amaphepha isikhathi singakajayi. So lokho sokhulunywa abanye kuzama ukudinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. IZimbabwe Electoral Commission onikhulumile yathi abantu babebe isikhathi singakajayi. Thina siyazi thina ukuthi uPatrick Namasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezaletha umthethandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli kuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubanda le-Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi umbani osayinayo khona ngapho koBulawayo lwahamba njani, ngoba sizwa kuthiwa umuntu wayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngumnumzana Shoko, uGideon Shoko, okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha kodwa hatshi ubaba uGideon, kayisuye owayesayina. Into nje ekhona, bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative, abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe, kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kakhe. Ubaba uGideon Shoko is not a signet. Nase ngikhuluma ngesingi akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi iZEC ikhulume kumthetha yachoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakajayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi, hhayi bona umbono kamantshi, kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakajayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma nxa abantu sebengenise amaphepha, umthetho uyabavumela ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabe phambi abantu balelunge bandawo lapho ababe phambi. So okunye lokho sokukhulunywa lokho, hayi ngibona ngani kuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedlephane. Sinesikhayindeki ukuthi abantu bekhayinde ukusebenza umthethwandaba ezi, ngoba ngibona abantu abaningi abasuthiseki ukuthi abantu abaningi badani ngesinqumo esilethwe ngumthethandaba, kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthethandaba ungaletha isinqumo esingathabisi uzulu sokumele amalunga e-Citizens Coalition for Change adlephane. Lokho esizama ukuthi sikhutha ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezo ezilethwa umthethandaba ukuthi zisemthethweni. Izinqumo lezi zibuye sobuke wajuliswa yini ingqondo, yibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.